Ikhansi ledolobho lakoBulawayo yethule umbiko othi sebemise umsebenzi wokudonsa amanzi kudamu le-Aphancema kulandela ukwehla kwesilinganiso samanzi ngenxa yokungananga kuhle kwezulu nyakenye. Isikhulumi sekhansi ledolobho lakoBulawayo uNkosazana Bonyiwe Ngwenya uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo.
Idolobho lakoBulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi idamu u-Aphancema li-decommissioniwe with effect from Saturday u-8 June 2019 ku-dam level engu-4.04%. Idolobho lakoBulawayo lisele lamanzi amadamu angu-5 out of 6 lawa esasi wasebenzise. Sisele leLowancema, uMzingwane, iNsiza, Mchabezi, leInyankuni. Okwanamhlanje kuyi-Tuesday 11 June 2019, i-capacity yamadamu ethu wonke yi-50.70%.
UNkosazana Ngwenya uthi ukwabelwa kwamanzi evalwa ngezinye zezikhathi kuzaqhubekela phambili ngendlela ekhona manje.
I-City Council yakoBulawayo thanda ukwazisa izakhamuzi ukuthi i-program yethu ye-water shedding esikiyo e-48 hours ihlezi injalo. Izakhamuzi ziyakhuthaza njalo ukuthi ziqhubeke zisebenzisa amanzi ngendlela enhle. Isizathu sokudecommissiona yikuthi i-dam lethu Aphancema bese liku-4.04%. Okusho ukuthi idolobho kalisenelisi ukuthi likhe amanzi from idamu lakhona ngenxa yokuthi amanzi abesemancane kakhulu. E-Epping Forest i-project yethu lokhu iqhubeka isiya phambili, sikhangelele ukuthi lapho yaphela khona sizathola an extra 10 megalitres of water towards amanzi anathwa ngoBulawayo. Okwakhathesi siyabhompa amanzi from amabhohola aseNyamendlo.
Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosazana Soneni Nyoni ukhala ngokuthi lokhu beqhubekela phambili bebhekane lodubo lwamanzi.
Nasihlala emakhandeni amanzi ayahamba, njengangiba ngikhuluma nje ahambe izolo ekuseni ngabo 8 aze kuya kusasa ngolwesithathu ngabo 8 futhi. So hayi, indaba yamanzi le iyahlupha kakhulu. Asazi ukuthi usizo lwakhona sizaze siluthole nini. Njalo ngizwa ngathi uthiwa uNcema angazi ukuthi bazakuhambisa njani okwindaba kwakhona, kodwa hayi, silodubo olwamanzi sibili. Ezibhorane akulazibhorane, lapho engikhona vela kulazibhorane. Izibhorane safa, nokuthi bazosilungisisa ababuyi ukuzosilungisisa. So hayi, sisebunzimeni ngamanzi.
Ukwabelwa kwezakhamizi amanzi bevalelwa okwamahola angamashumi amabili lane edolobheni lakoBulawayo kuqhubekela phambili. Kulamadamu amahlanu asebenzayo okwamanje abalisa eleLowancema, uMzingwane, iNsiza, iMchabezi, leInyankuni yiwo aseselamanzi anathwa ngoBulawayo njalo okwanamuhla ebekusilinganiso esiphezu kwamashumi amahlanu ekhulwini. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.